upresident uthi yena kuzizalwane zeZimbabwe uyakwazi ukuthi leli khisimusi lishiye kakhulu kulamanye njalo lenziwe labanzima kakhulu yibukhokheli bezanu-PF kodwa uthi yena usekhulumisane lenhlangothi zebandla labantu jikelele usebhode sekwazi udlule kobulawayo waxoxisana labantu bemtshela ukuthi hhayi kunzima wasuka lapho waseya lamajele lapho kubotshwe khona abantu be-MDC bathe bekhuluma laye bathi no ningakhale kangako ngathi thina lokhu sisempini yokukhulula elizwe ngalokho qhubekani lisebenzela phambili ngakho yumbi ngakapresident uNelson Chamisa ukuthi kuzilukazi weZimbabwe kasebenzeleni ukuthi ikhisimusi lika-2020 lingafani leyanamhlanje njalo ukuphumelela nokuthula lothando luzavela ekuthini thina zalwane zeZimbabwe sisebenzele elizwe elilothando.
Abasekeli be-MDC abaningi bathi bebekhangelela ukubana lonyaka kube lokutshengisela ezitaladeni lisola umumo womnotho. Kodwa sibone esikhathini esiningi livinjwa ngamapholisa. Kuyini okutsha ubaba uChamisa akuthembisa uZulu emnyakeni olandelayo?
Njengalokho okutshiwo ngama-heroes abalwela inkululeko yelizwe leZimbabwe ivela kubahuquluzi bezanu-PF upresident uthi hayi bo inkululeko yeZimbabwe izavela kuZulu weZimbabwe. UZulu weZimbabwe ngekade nguye onohlelo njalo ofanele abe nohlelo zihlelo zokukhulula ilizwe. Upresident uthi yena mhlazana kufanele alethe ubukhokheli kuzihlelo zikaZulu uzaphanga ayenze lokho kodwa inkululeko kayandanga ukuvela emuntwini oyedwa yande ukuthi ivele kuZulu. Ngalokho-ke siyazi ukuthi uZulu weZimbabwe njengalokho sikuzwe emajele kulaba ababotshiwe abalokhu besebenzela inkululeko yeZimbabwe siyazi ukuthi umnyaka ophela olandelayo lowa soziphele singalungisanga izandihluphe zelizwe lethu.